Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 kuLwezi 2020 ngokifstube. Endabeni zethu lamhlanje, omele ibulili ma edalele ePhalamende uMnumzana Dick Moseputhi usesuse udaba lwakhe edalele High Court lapho aphikisa okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi. Umumo wendlala uqhubekela phambili usiba mubi endaweni ezithiyeneyo eZimbabwe. Intethele izindaba eziloba ezemidlalo, abaqeqeshi bemidlalo yenguqu labo kapitani bamaqembu atshiyeneyo izolo bakhethe abadlali benguqu abalithumi lanye abadlale kuhle lonyaka kumbe amasoka stars. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Omele ibulilima edalele ePhalamende uMnumzana Dick Moseputhi osuse udaba lwakhe edalele High Court namhla lapho aphikisa okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi usephanyeke udaba lolu edalele Electoral Court. Igqwetha likaPhuthi uMnumzana Khulekani Sibanda utshele umsakazi weStudio 7 ukuba bafake udaba lolu edale le-Electoral Court ngoba luhambelana lezokhetho. Kafisanga ukukhuluma okuningi ngodaba lolu. UPhuthi ongumsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezobulembu be-intanethi lokunye walile ukukhuluma lomsakazi weStudio 7. Unkosikazi Bekezela Maplanka webandla le-Citizens Coalition for Change wanqotshwa nguPhuthi ebulilima uthi bakhangele ukuba bazanqoba emthethwandaba.
Mina ngikubona kuyinto eqondileyo kakhulu ngoba umthetho vele wenzela ukulamula abantu. Nxa esecabange njalo ukuyafayila e-electoral court, ngibona enze kuhle kakhulu. Umthetho yiwo ozasilamula ngobana umthetho wawuvele usilamulile yena. Nxa ephikisa ukuthi umthetho kawenziwanga kuhle, siza kuzwa ngomthetho.
Ubona ngani icala leli liyaphetha ngani?
Mina ngokubona kwami ngibona ngani icala leli vele selayehlulelwa. selayehlulelwa umnumzana futhi wathola amasamoniso kuyikuchacha kuphela ngomunwe amasamaniso wathola aseva endaweni right komunye womndeni wakhe uyamazi umuntu waseva kuye bamtshela ngesikhathi ubufakazi bonke bukhona ukuthi amasamaniso athola akwenzayo kuphela ukucatsha ngomunwe la ngokudlala njengengqondo zamaZimbabweans.
Ye, ma sikhangela ke udaba lolu singathi vele wambophiselana
okukhona kathi bophisanga yena uphuthi yena ungena ngokuthi okwakukhona kusenzakala kwakungabantu bezanu ngenxa yokuthi yena wayeyicandidate yezanu PF. Thina esakusolayo yi-ground, ukuthi ku-ground kwakungela free and fair elections. Okwakusenzakala kulezinto eziningi kakhulu ezazisenzakala ezingavunyelwayo emthethweni. Kwakukhampeyinwa ngelanga lonalelo, ama-members ezanu PF yiwo ayesenza ikhampeyini ezinjalo, bephekela abadala ukudla, bebanika ukudla, bebanika ama-drinks plus futhi bethwala abantu ngemota zezanu PF behamba belandela abadala emzini yabo, bebathwala bebahambisa kuma-polling stations. Njalo futhi lokwethuselwa babe sethuselwa ngama-members awezanu PF. So thina sithi i-ground yayingekho healthy la kuye uphuthi yena ngokwakhe. Ngoba yena lo owayesenza khonokho ngubani? But okukhona yikuthi konke lokho kwakusenzakala kwakusenziwa ngama-members ezanu PF. Behamba ngemota zezanu PF. Amathebuli ayefakiwe phambi kwama-polling stations wonke ayefakwa amalembu ezanu PF.
Kodwa ubona zanu uzanqoba yini kudaba lolu?
Ye, mina ngibona ngizanqoba kudaba lolu ngoba umthethwandaba ngiyazi ukuthi uyalimela iqiniso. Izinto zonke lezo ezazisenzakala ngelanga lokuvotwa ngokusemthethweni akumelanga zenza kahle. Abantu bezanu PF sebeqalisile ukwethusela abantu kuward 9 komakhulela. Kulo baba owayengu-polling agent engasoze ngiqambe ngebizo for security reasons ulandwe ngabantu bezanu PF izolo but yena bazamtshontsha ngenxa yokuthi usebenzela i-CCC usebenzela i-opposition party. So ngile audio khonapha efakiweyo ubaba lowo ukuthi yena usehlalele ekwesabeni kungavela loba kuyini empilweni yakhe ngoba bathi bona bazamtshontsha bayembulala basemsebenzini bona yikho abakutshoyo khonoko ukuthi bona basemsebenzini. So ukwethuselwa lokhu kulokhu kusiya phambili. Ukwethuselwa kwenziwa mhlaka-23 August mhlana kuvotwa ngama-election day khathesi abantu sebesethuselwa futhi abangama-polling agents.
Unkosikazi Bekezela Maplanka lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi endaweni ezijeneyo zelizwe lapho abantu abaningi abathi sebelamba khona njalo izifuyo lenyamazana zasendle lazo sezisifa ngobunengi. Emadamu amaningi enyakatho lasezansi emandebeleni izakhamizi zithi sezidiniwe ngokuhlinza inkomo ezicubayo kanye lezifela emadamu asesijazi zama ukunatha. Inyamazana zeganga lazo zibiwa zisifa ikakhulu inyathi lendlovu. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle luthi kusukela ngompandula sokufe indlovu ezifika phose ikhulu 94 eWange National Park. Sixoxe lokansila ukuya wat 18 edethe duzane leWange umnumzana Stanley Torima.
Indlala ikhona kusukisele ebantwini sagcina sokulesikhathi abantu bengakatholi ama-food handout from uhulumende, i-social welfare, from ama-non-governmental organizations. So, indlala inkulu. But of course, abantu bayabe lezinye indlela zokuphila ngazo. Nxa singakhangela endaweni zenyamazana, inkomo sezisiwa phansi, utshani abukho kwezinye indawo. Lapho kukhona khona, utshani ubomile khonapho amanzi ayabe engekho. So, indlala yangkhona inkulu enyamazaneni ebantwini. Even inyamazana zeganga kuwange National Park aziyapha lazo indlovu lenxa ye-drought but kwezinye indawo at least ephasi kungcono ngenxa yokuthi amanzi ayalekhona but malutshwani seludaka amanye amanzi angikhona. So hayi indlala ikhona.
Inyamazana zasendle kufa indlovu kuphela yini?
Indlovu yizo ezikanya zibonakala ukuthi njengoba yakwazi ukuthi inyamaza indlovu inyamazana enkulu izo ungathi ziyaaffectwa le ndlala yena le eyamanzi ngokudla nje okumele ukuthi zidle. Of course ziyaphila lokhu ziyisihlahla but the same time yokudla utshani but iyisihlahla yikho kathi ezicabisa ukuhluma but mina so far kuyatshengisa ukuthi indlovu izo ezifayo. Of course bonyathi lezinye ziyafa lapha nalaphayana but indlovu they are the worst affected inyamazana.
Inkomo zifa ngokucuba kumbe ziyabanjelwa edakeni emadamu?
Edakeni ziyafela khonapho but at the same time indlala siyisili yokuthi ziyaswela ukudla lokuswela amanzi. Uyazi ukuthi is a drought area iwange district. So le ndlala siyilwangokwayo iyazibulala inkomo.
Bakhona yini abenelisa ukuzithengela ukudla inkomo kumbe labo abadala imali kayivuki?
Hayi, imizwe emlutshwani lapha nalaphayana abantwana abasebenzayo labanye abajayele ukuthi ngase sifike isikhathi sonalesi bakwazi ukuthi amanzi ayebehlupha ukudla kuyabe kuhlupha siyababona bayazithengela ukudla but imizi ebalwayo imizi elutshwani abaningi ziyawa inkomo abaningi amanzi ankhona lawo siyabehlupha bakwanisa ukungebha imigodi. So inkomo zabo ziyanatha khonaphana emakhaya hhayi ngilezakamizi ezilitshwane engingazibala ukuthi laphayana but abaningi ba-affectwa inkomo zabo ziyafa ziya-affectwa zile ndlala so inyama zigcwele lapha emareserva lapha mina lami ngiyisakamizi esleywood ekuseni ngivuke ngifonelwa labanye ngathi kulesithebo ngapha komunye umakhelwane futhi lasikade sikhona futhi isithebo so hhayi ziyafa everyday inkomo sesithwele nzima njengezakamizi.
Kukhona yini ongathanda ukukusho kuhulumende lakunhlanganiso eziphathisa abalambayo?
Kuhulumende mina into engayikhuluma ngeyokuthi siyezwa umongameli welizwe suku zonke esithi akumelanga kube le ndawo kumbe abantu kumbe umuntu engasalele emuva in terms of i-development but siyabona umhluli wamandebeleni especially ewange district amanzi malutshwane amanzi kakho. Uhulumende masipula amasokisi akhe ukwenza ukuthi indawo leyi ibe la manzi amaningi amadama angikhona ayakhwe le ndlela leyana ukuthi ayakwanisa ukugcina amanzi okuthi azanceda izifuyo azanceda abantu benze amangadi kukhanya kulabanye abangayenzi imisebenzi kuhle because kuyukuthi kade beyenza kuhle imisebenzi yabo especially ama-cabinet ministers in the respective areas esikhuluma ngazo kade kumele ukuthi upresident sekwazi ukuthi kuloduwo olwamanzi ewange district in particular certain areas njengedete idete I can tell you asikasimeli a grain of independence like to say we are independent because lokho siswela amanzi of which inkomboni iyahlupha ukuthi lihlale kungela manzi ayenelise ukuthi abantu baphile endaweni enkomboni. So uhulumende ngiyakhuthaza ukuthi at least akangeli kakhulu the district of Wange sinikwa amanzi ungathi ayakwanisa ukuthi abantu bephile. Labana abakhangela eze-environment and natural resources ukuthi zama ukubona ukuthi even khona ngale park amabhoza ayayengezelela lazo inyamazana zethu because ziyaletha esibiza ngesingizi sithi foreign currency. So kungayenzwa some-other means ngohulumende kuyenzela ukuthi kube la manzi ayenelisileyo ukuthi inyamazana zethu ziphile ngokudla kuyamele ukuthi ziyengezele ngokudla kwangikhona. I'm not a professional in that field but I think abafundileyo bazabekwazi ukuthi yini okumele ukuthi kuyenzwe. Yinto engayikhuthaza uhulumende laboprofesa ukuthi babone ukuthi bengancedisa njani.
UMnumzana Stanley Torima ngukansila ka-Ward 18 edede ubexoxa ecingweni lontungamelinkomo we-Studio 7 ekhona ngale edede. I-Hamas ithi uKifer Bibas usane olulenyanga ezilitshumi owathunjwa kwele-Israel ngomfumfu lonyaka umnewabo oleminyaka emine lonina babulawa ngamabhomba aphoswa ngele-Israel eGaza. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba lokhu kwethulwe namhla Qassam Brigades ethi bakhona njalo abanye abathunjwayo ababulawa ngamabhomba ayiphoselwa eGaza ngele-Israel eseliphindlize izakhiwo eziningi. Ihamasi yethule umbiko lo namhla ngosuku lokuphetha isivumelwano sokumisa impi kancane ephakathi kwayo lele Israel. Okwamanje amazwe agoqela ele Qatar, Egypt leMelika akhulumisana lamacele lawa alwisanayo ukwenzela ukuba kubekwe phansi izikhali kukhululwe abavalelwe entilongweni kwele Israel labathunjwa iHamas. Kubekwa ukuba sekubulewe abantu bafika phose inkulungwane ezilijumi lanhlanu 14,900 eGaza labedlula inkulungwane 1,200 kwele Israel. IHamas leIsrael sebekhulule abanye abathunjwayo labavalelwe entilongweni eTel Aviv. Amacele la alakhona ukukhumisana umlota. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomfundisi Raymond Motsi ongumlamlankunzi.
Angikholwe mina ukuthi kungabe lamanye amanyathela abangawathatha ngaphandle kokuthi bangezelele isikhathi esokuthi badinge indlela abangakhumisana ngayo umlotha, ngoba ukubulalana bayaphela bonke, akusoze kusize lutho. So ngibona ngani mina lokhu okuthileyo kungayenzakala, abantu bangasizakala, ngoba nxa abantu belokhu bekhulumisana bephakathi kwenkinga kumbe kwengxabano, kuyabe kule nkangelelo yokuthi mhlawumbe bangazwisisana bakhumisane umlotha.
Ye, kodwa kuyini ukuzenza ukuthi bavumelane ngokuthi bekhumisane umlotha?
Okungayenza ukuthi bavumelane ukuthi kudingakala abantu ikakhulukazi abasekela abantu beHamas labantu abasekela Israel ukuthi bakhuthaze i-Israel nama-Palestinians ukuthi bakhulumisane, badinge indlela abangayisebenza ngayo ukuthi bahlalisane kuhle, ngoba abantu laba ngabantu abahlaliseneyo elizweni lasePalestine, singabizwa ukuthi i-Israel, but isiqinti sonke sona siyane vele i-Palestinian vele. So ukuthi khona omunye aphume kumbe omunye anqindezelwe akusebenzi. So ngibona ngani laba abantu abasekela amazwe lawa kumbe izizwe zonezi zombili kumele bakhuthaze laba abantu babe yibo abangabasiza ukuthi kukhulunyiswane. Siyakwazi ukuthi khona abangeke bakwenza, bathemba bona laba abantu abawasekelayo.
Ye, siyabona ke baba Motsi ukuthi kuvele bekumele ukuthi nga kulamazwe amabili khonapho, kodwa akukayenzakali konke lokhu. Kuyini okwenza ukuthi kungagcini kusenzwa khonokho kuthiwa yi-two state solution efunwa lilizwe leMelika?
Hayi, bakhona abantu, kodwa into zembusazwe ukuthi khona bathi bona ngamazwe azimeleyo, so akumelanga ukuthi kube lo muntu ongenelayo. Kodwa wena lami siyakwazi bakhona vele abantu ngamuva abazama ukunceda lokusiza laba bantu ukuthi kudingakale kutholakale indlela abangakhumisana ngayo umlotha. Siyakwazi thina ukuthi bakhona, lababiza angikhona abanye bayadlakala.
Kodwa kungacina kulunga yini khona? Kungacina kulungisa kumbe vele kuyahlupha?
Kuyalunga Gibbs, kuyalunga, ngoba ngothi ngithi mina ngesiNdebele ingxabano iyatholakala ebantwini, sifuna noma singafuni, sikholwa noma singakholwa. Kodwa ukuthi ilungiswa njani, lukhetho abantu bamele ukuthi balwenze ukuthi lokhu yikwabaza kwenza. Xa bengayenzanga loneli ukhetho lokuthi yikwabaza kwenza, akusoze kulunga, kumele abantu bazimisele.
Ngumfundisi Raymond Motsi umlamlankunzi okhonza eBaptist Church, sixoxelaye ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uvule kusemthethweni umgodi owemba ilitshe eliligugu ele-lithium we-Bikita Minerals osemaSwingo. Inkampani i-Sino Mine Resources Company Private Limited ekumsebenzi wokulolonga i-lithium ngeyabantu abadabuka kwele-China. Umnangagwa wakhuthaze abemba i-lithium ukuthi basungule umsebenzi wokulungiswa amabhatri angasetshenziswa ekuphehleni amandla kagesi asebenzisa ilanga awesola. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane,
Umphathi Ntambo ubona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken utshele abakade besemhlanganweni wase-Brussels izolo ukubana uhambo lwakhe lokwethekelela kwele-Israel kuzadinga indlela zokuthi kuqheliswe isikhathi sokusebenza kwesivumelwano sokumisa ukulwisana okwesikhatshana phakathi kwele-Israel leqembu lebutho eleHamas. Iqembu leHamas selikhulule abantu abathunjwayo abedlula 92. 85 insukwini ezinhlanu zokusebenza kwalesi sivumelwano ngasikhathi sinye ele-Israel lalo lakhulula izibotshwa zesiPalestina phose ezingamakhulu amabili 180. Iziphathamandla zesigodlo sebutho lakwelemelika esePentagon zibika ukubana indizamtshina yayo yebutho ethwala impahla ifike kwele-Egypt izolo ithwele uncedo olumele luphathise abantu baseGaza. Lolu ncedo lubikwa lungolokuqala oluvele kwele Melika lusiya kwele Egypt ukuze liqondiswe ebantwini emakhaza abathinteke ngempi yele Israel labeqembu ele Hamas eGaza. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela esigabeni seColorado namhlanje. UBiden ukhangelelwe ukwethekelela inkampani enkulu ukwedlula zonke M5 ensukwini ezinhlanu zokusebenza kwalesi sivumelwano ngasikhathi sinye ele-Israel lalo lakhulula izibotshwa zesiPalestina phose ezingamakhulu amabili 180. Iziphathamandla zesigodlo sebutho lakwelemelika esePentagon zibika ukubana indizamtshina yayo yebutho ethwala impahla ifike kwele-Egypt izolo ithwele uncedo olumele luphathise abantu baseGaza. Lolu ncedo lubikwa lungolokuqala oluvele kwele Melika lusiya kwele Egypt ukuze liqondiswe ebantwini emakhaza abathinteke ngempi yele Israel labeqembu ele Hamas eGaza. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela esigabeni seColorado namhlanje. UBiden ukhangelelwe ukwethekelela inkampani enkulu ukwedlula zonke emhlabeni jikelele esilungisa izitishi zokuphehla amandla kagetsi ezisebenzisa umoya ama-wind towers, CS Wind, esisepho yeblo. Indizamtshina yenkampani e-Virgin Atlantic yohlobo ole-Boeing 787 ibikwa iphaphe isuka eLondon kwele-Bhrithani isiya kwele-Melika e-New York isebenzisa amafutha alungiswe ngawokupheka i-cooking oil ehlanganiswe le-synthetic aromatic kerosene elungiswa ngumumbu. Umphathi Ntambo obona ngesigaba ese-Uttarakhand kwele India mnumzana Pashka Singh Dami wethekelela esibhedlela lapho ukugcinwe khona izisebenzi ezingama-41 ezihlale amaviki amabili ziphansi emgodini ngemva kokudilikelwa ngumduli zazohlengwa namhlanje zaphuma emgodini lo.
Kusigaba zabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Mary Ndlovu othakazelela ukujova intshelelezane. Ukhangelwe ukujova intshelelezane esuka eMidrand esiya koBulawayo esenzela ukulimukisa abantu ngengozi yezidakamizwa. Akesizwe ekhuluma ngohambo lwakhe lolu.
Bengifuna ukuthi ngeze i-awareness ye-drugs ukuthi stay away from drugs. Because ba sibheka ama youngsters ama teenagers sebesebenzisa izidakamizwa, abanye bakhona bathola ukuthi ba drop isikolo basaya esikolweni. So siyabe sibakhuthaza ukuthi bekele izidakamizwa ngoba isikhathi esiningi basiqeda besenza izinto ezingekho right. Lalaba ababethengisa laba abantwana siyabe sifuna ukuthi bekele lezi zinto lezi abazenzayo, because abantwana bamanje mawuthi uyabheka vele sebesebenzisa izidakamizwa kakhulu.
Ye, singathi kuyini okwenze ukuthi ucabange ngalokho?
Ngoba mina ngile sikhathi sokuthi ngihlale phansi ngibone ukuthi phakathi komnyaka sibe lohlupho lwani, ngoba ngiwabheka ekuqaleni ilokuzeni yami i-awareness yami yokuqala yayingeCOVID. Sasilohlupho lwe-COVID. Then phakathi kwesikhathi lapha bengijova sisenza i-awareness ye-BP ukuthi abantu beyehlole i-BP, sile-problem ye-BP. Then ngase ngibona ukuthi intsha yethu ya kuzidakamizwa kakhulu because abaningi vele badrop isikolo abantwana besikolweni uthola sebesenza sebethenga abanye bethengisa izidakamizwa lezi
singathi ke ufisa ukwenzani
ngibe lohambo lolu ngoba iminyaka yonke bengilokuthi mhla ka 18 December ngibe sengisiba lohambo lokusuka ngebhayisikili lapha ngihamba ngikhankasa ngifundisa abanye engingabe ngibathola endleleni ngixoxisana nabo ukuthi bekele isidakamizwa njalo ngispreada le message lengoma nje ukuthi abantu bahlukane lezidakamizwa omunye nomunye etshela omunye lapha ukwenzela ukuthi izinga lezidakamizwa maybe lingayehla liye phansi
usuka nini kwele South Africa njalo usukela ngaphi usiya ngaphi
okay ngizosukela eMidrand eBoulders eP mhla ka 18 December ekuseni ngizobona nje isikhathi esizobe singifanele ngoba kuzodependa la nge-weather ukuthi i-weather iyabe injani esikhathini esiningi lokuhlutshwa ngumoya but lo nyaka ngibone ngathi kuzoba le problem yelanga so ngizozama ukusuka mhla ka 18 ekuseni kobulawayo ngikhangelela ukuthi ngizoyafika mhla ka 20 ngabo 11 emini mangasazi sangaphambaniseka endleleni
yes ungathi uhamba wedwa kumbe kulabanye abantu ozabuhamba lapho
bakhona ade sebengithembise ukuthi bazohamba lami abathathu njalo besivumelene ukuthi hayi sizohamba besithe sizoqala sihlale imeeting yokuthi sihlangane then sesixoxa ngokuthi ukuthi sizobe sizohamba kanjani ngoba ngoba sabe sikhangelele ukuthi sihambe sifundisana sibathathu sobe ngifithi sizoxoxisana nabo kuqala ngoba into engiyake ngiyibalekela esikhathini esiningi ngiyake ngibalekela ukuthi ma ngihamba labantu abangajwayelanga ibhayisikili ma sesifikela yiproblem endleleni kuyakusuka sokuhlupha kakhulu
yes yakuzwa kakhulu ke nxa sukhangeleke uhambo lwakho lolu kuyini ojala ukubhekana lakho emgwaqweni lapho angeze ukhuluma ngenyoka lezinye izinto
endlalani okubhekana nawo yiyo iindaba zokuthi ngiyabe ngihlangana lezinto ezinjengabo onyoka labantu nje bayiproblem kakhulu ngoba abanye abantu yathola ukuthi babefuna ukuthi bekugwajise bekukwethusele but lokho bengakaze ngihlangane nako abantu abanye babekhuluma nje khona lapha nje kubo-Facebook kodwa bengakadibani nabantu abafuna ukungihlupha mayelana ngendaba yebhayisikile dasake ngifuna ukuthi ma siyake sichova ngale sichove singabantu engathi silihlekana sibe baningi ngoba ukuchova ibhayisikili kuyindaba enzima kakhulu omunye umuntu ma ungabe umtshela ngendaba yokuchova ibhayisikili uyabe sesicabanga ukuthi maybe yinto encane kade yinto enzima ngiyabe ngifuna ukuthi ma ngichove lo muntu owaziyo ukuchova ibhayisikili ozokwazi ukuthi kube nto bathi yi-windbreaker ukuthi sivala kanjani umoya njalo siyabe sigijima ngayiphi iphesi so ngiyabe ngifuna ukuthi ngihambe lo muntu ojwayele ukuchova engazi ukuthi endleleni akasozebe le problem sesifuna i-assistance
yes yakuzwa so-ke wagcina nini ukujova usuka kwele South Africa usiya kobulawa
okay ngigcine mhla ka 18 December 2022 last year bengisenza i-awareness kunzi ama-study packs and schools in schools lapha bengiponsa ngudingani publishers lapha
ye kusebenzekile sibe kuzwayo
ya khona kusebenzekile ngoba uDingani yena wayenza into le esasivumelene uyenze ngendlela yakhona
umnumzana Mele Ndlovu ngothakazelela ukugada intshelelezane bexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Lanzo kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla siphatha udaba lokuxotshwa kwezizalwane zakwamanye amazwe ezikuphela ezeZimbabwe kwele South Africa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele okunye ekade silakho. Omele ibulilima edaleni lephalamende umnumzana Dikumuzi Phuthi usesuse udaba lwakhe edaleni la ecourt namhla lapho aphikisa khona okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi. Umumo wendlala uqhubekela usiba mubi endaweni eziningi kwele Zimbabwe. Siwugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje walivalelisayo ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKip Stube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.